zone zinjuna ungakhumbula kumyakuphelele zikhiphe ugwalo lokuthi zona zifisa ukuthi ngabe udaba lwegubrawon lubanjwa njani ezalunika yena uyemasoni zanika lo wayengu-minister responsible for i-national healing. Kodwa into yegubrawon singayikhumbula ukuthi ngo-2013 abantu kubhalwa abantu batho ukuthi bafisa ukuthi kube ludaba olulungiswa yikhomishini ezimelele. But selokhe kusukela ku-2019 ubaba useyenze i-confusion eningi around yolona loludaba lwegubrawondi wadeyi uhlangana labo ku-Tevelin Collective ethi hhayi abalungisa udaba lolo the following day ethi hhayi ikhomishini ngoba sehambe semthethweni yena but hhayi i-NPRC ye-responsible kwakungemva kokubalethe izindula. Mina ngicabanga ukuthi kunzima ukuthi sithi izinduna akazikhokhele lelo hlelo ngoba izinduna yizo uma zikhokhela lolu hlelo umbuzo yikuthi amandla okukwenza lokhu ziwathatha kubani ngoba izinduna ngobaba babantu ezigabeni. Esintwini sakithi ubaba engazwa-ke ayevelela ethunywe ngumkhwenyana ukuthi ayedombozela umntanakhe. So uma zozithi izinduna kazibe yizo ezikhokhelela lolu uhlelo olwegubrawon umbuzo yikuthi abantu bona babe sebekhokhelelwa mbani. So ngibona ngazathi kubuya kukababa lowo kufuze sikuvume ukuthi yikudlala sangabantu, yikudlalisa isikhathi sabantu yena epolitika ngoba ngabe kuthiwa usisinye since 2019 ngabe kukhona osekwenzakele. Kathesi bacatha nge-COVID kodwa ungamkhangela yena is all over nonkosikazi wakhe is all over. Obesetholohle kunsukane ezisanda kwedlula yena sembonto usesemtari kodwa akula nto eyenzakalayo kathesi ngamanye ngezinye iy'ngatsha lezi okufanele singabe ziludaba lolo njalo zona zile time frame ethize. Okwezinduna kasekwathi i-time frame yangkhona iyabe ingakani ubuya ukuzombambatha abantu bematebheleleni ebanikeze i-false hope yokuthi kukhona okulungisayo okungalante.
Siyabona ukuthi NPRC isiqalisile imisebenzi yayo yona ungathi layo kayithembeki yini ukuthi ingaluphatha kuhle lolu daba?
Kunzima ukuthi sithi NPRC ingaluphatha ngendlela ethi abantu abasisa ngayo abezimbabwe especially ama-victims lozulu general ngoba uma i-NPRC ilaba bantu abanjengo-Obed Godu njengama-commissioners abantu uma bekhangela i-genocide beyibone njengokuyintwanya kuba nzima ukuthi sifake ithemba kulo alubana bafake i-commission ebizafanana layifaka ngemva kokhetho luka-2018 amasosha akhe esedula abantu elabantu abangaphandle kwamazwe abahloniphekayo kodwa bezakhipha a-credible report. But okunokuluhlupho kuyona leyi i-commission mbona ngazathi it's under-resourced and there is a lot of confusion ngoba ngabe yena ufuna ukuthi usebenzeke ngabe uthi ehlangana lezinduna kade ehlangane lazo in the presence of ama-commissioners izinduna zi-presente their findings ama-aspirations phambi kwakhe lama-commissioners bese kuvunyelwa ntayi kuzasetshenzwa kani. Okucacayo ukuthi vele ubaba lo udlala umacatshelana lamazimbabwe udlala umacatshelana labantu abahlukunyezwayo uthenga isikhathi ukuthi ezedlule emhlabeni njengomgabi wadlule emhlabeni operasile badlule emhlabeni zonke nje iziqhiwe ezaqeda abantu sezidlulile layo lokho ekhangelele ukuthi isikhathi sakhe sokuthi adlule emhlabeni sishiyeke.